Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThanono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku 22 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi useze wakhweza iholo lababalisi ngokuphindwe kabili kungxenye yabo yeholo abalithola ngedola leZimbabwe, njengezinye izisebenzi zakhe ezithole iholo likhuphukile ngeviki edluleyo.
Akinda uhulumende ethanda ukuqamba amanga, akhuluma into angayisiyaza yena. Nxa uhulumende enikeza ababalisi $8, indaba zokukhulunywa nge-RTGS.
Uhulumende uthi ikhansili yekhwekhwe izakwakha isikolo esitsha kulandela ingozi eyenzakale eGlobal Phoenix Primary School, lapho abantwana abalimala khona isikolo sabo size sidilike ngeviki edluleyo.
Ingozi efana lale inqatshelwa ngokuthi kuqiniswe ezomthetho, amakorokoza abotshwe nxa begebha endaweni ezingekho emthethweni.
Ibandla le-EFF Zimbabwe lithi okwehlula ukutshengisela eZimbabwe okufana lokwenziwe kwele South Africa yikuthi amabandla aphikisayo asetshenziswa ngabamazwe angentshonalanga.
Kodwa ama shutdowns esifike sawabona eZimbabwe ngama shutdowns alleged ngama political parties esithi ngama imperialist forces.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi useze wakhweza iholo lababalisi ngokuphindwe kabili kungxenye yabo yeholo abalithola ngedola leZimbabwe. Ngeviki edluleyo, ezinye izisebenzi zikahulumende ezibalisa amasotsha lamapholisa zithole iholo elikhweziweyo, kodwa amatitshala wona athola iholo abebevele belithola. Kumbiko owethulwe izolo unobhala wogatsha lwezemali umnumzana George Kuba Matanga wazise ukuthi ingxenye iholo leli lezisebenzi eziphiwa imali yakwele Melika isikhwezwe yaba ngamachumi amahlanu amadola US$50, ababalisi bona bakhwezelwe ngamachumi ayisithiyagalombili amadola US$80. Iholo labezempilakahle alikacaci ngoba basakhulumisana lomqatshi wabo uhulumende. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba Kuye Moyo, yena othi imali abayifunayo yinkulungwane yaseMelika elamakhulu amabili US$1,200, hatshi ingcosana le ekhulunywa nguhulumende.
Sifuna uhulumende abisele iholo lethu emuva le sukusela ngo-2018 October. Sasikhalela ukuthi uhulumende asibisele $540 esasiyihola okwathi beguqule izinto besithi i-RTGS isiyalingana le dola abantu kabahole i-RTGS, imali yethu bayibisela ngatshana khonale. Lokho kokuthi uhulumende ukhweze iholo akakhwezanga lutho lapha. I-RTGS ungazuyikhweze ibe yimali ivele kayisebenzi ngoba kulokunye kuyisinanakazana okuyimeleleyo kuthiwa i-inflation. Thina sithi uhulumende kasinikeze $1,260 ukuze senelise ukuzenzela izinto esizibona zimgqoka. Okunye okubalulekileyo ukuthi abantu kumele babekwazi ukuthi $1,260 leyi ayilani lezinto zenkanuko yenyama, akula zinto zokuzijabulisa kiyo. Yizinto ezibalulekileyo phecelezi ama-basics. Uhulumende ukhuluma ngokuthi usinikeza i-$80, phinda ti-$80 leyi sizayinikwa i-RTGS. Katinda uhulumende tando ukamba manga. Akulumi ndo ama isiya za yenza. Na uhulumende nigeza wabarisi $80. Ndawa so ukulunywa ni RTGS. Jali $80 iini. Ebu 7 nukugambali. Na utuwa hii allowance ya ufundisa. Teaching allowance. Hii teaching ya tingi allowance. Teaching itingi salari. Hii 1,260. Note hachi. Ogui allowance. Gogusi lulaza. Ogui allowance. Zasebenzi walele nzima. Ogui allowance gogusi mbuluze. Aba balisi. Msebenzi wa baba wenza wei ufundisa. Ikuwa wakukolela.
Yebo liyakhala moyo kodwa uhulumende usekuchilo kanengi ukuthi akalayo imali elifunayo.
Ngokunye okungamanga ukuthi athi imali esiyifunayo akalayo, imali thina siyibona ijikelwana, iphephukilelwana. Abantu nxa besithabala mali kodwa bona benikana ama $500,000, $350,000, $40,000. Umundoye domtore tore $540,000, $390,000.
Hello ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni eAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ. Uhulumende uthi ikansili yekwekwe izakwakha isikolo esitsha kulandela ingozi eyenzakale eGlobe and Phoenix Primary School lapho abantwana abalimala khona isikolo sabo size sidilikele emgodini wabamba igolide okungekho emthethweni ngeviki edluleyo. Imbiko ithi kulabantu abemba imgodi ngokungekho emthethweni kuleyo ndawo okwabangela ukuthi kube lomgelo ngaphansi kwalesi sikolo sasesidilikela khona phansi. Esethula umbiko izolo ngemva komhlangano ledale labaphathintambo bakahulumende iCabinet, umphathintambo obona ukwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthe ugatsha olubona ngengozi olwe-Civil Protection Unit lwaphathisa abafundi kulandela lingozi. Uqhubeke wathi uhulumende wanikeza amatende lendlu zokufundela okwesikhatshana egcekeni lesikolo sesalimugabe Russell Primary School ukwenzela ukuthi abantwana abayinkulungwane elengxenye yayo 1500 abathinteke kungozi le beqhubeke befunda. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezomumo womkhathi lokwenqabela ingozi zemvelo umnumzana Angliston Sibanda.
Uzamile uhulumende ukuthi babe le reaction encedileyo, yikho singabanga lesingakuthi thina yi-fatality ongathi kumbe kuthiwe kube lomuntu oshonileyo kuleyana ngozi eyokudilikela kwendlu yokufundela ekhwekhwe. Sibone uhulumende esenza imizamo eminingi sibileyo ukuthi i-Civil Protection Unit ingenele kufakwe i-response mechanism, kufakwe i-surveillance mechanism. Engicabanga ukuthi izinto okwakuvele zezimele zihlale zibe khona. Uwenze kahle uhulumende ngalokho esingakuthi i-reaction. Kodwa-ke yona vele i-reaction imele ihlale silento okuthiwa i-disaster preparedness mechanism. Lo ama-surveillance asebewafaka into okumele ukuthi ngabe vele zihlala zikhona kumephu amakhamera ebona ukuthi kwenzakalani esigabeni, kwenzakalani ezindaweni ezithile okungenzeka ukuthi kudale ingozi. So sithemba ukuthi sifundwe sesibe khona esokuthi kuzame ku-surveillance monitoring ihliza hlala ikhona ukwenzela ukuthi kubonakale lapho okungenzakala khona ingozi, ukuze nxa sokuthe kwavela kumbe kwenzeka ingozi i-reaction ingaphuzi. Kodwa kuyanqomeka abakuzamile imizamo abayifakileyo.
Kahle kahle singathi ngabemba imigodi ngokungekho emthethweni ababangela ingozi kumbe kungatholakala ukuthi kuleyinye imbangela wezemvelo.
Ye kusigaba esinjengabokhwekhwe labokhaloma ngenxa yokwemba imigodi ongekho emthethweni okwenziwa ngalabo gweja yibo kukhanya njengokutsho kwama-report ngabantu abagebhayo and sebagebha vele indawo eziningi ekhwekhwe saka sabona ngomunye umnyaka kuthiwa abagebhe ngaphansi kwenjani nje uhamba khona injani nje esitimela sungathola ukuthi langaphansi komgwaqo nje sebagebha phela bona abalandaba ogweja ngumuntu othi angabona kuthiwa kule golide la uyangena la ngaphansi kwendlu yakho nje asangangena abalandaba as long ukuthi kuyibona bezathola imali yingozi eyenziwa ngabantu ogweja okumele ukuthi alubana kulwa lomthetho kuyaqiniswa i-law enforcement ngoba indlela abagebha ngayo bagebha ngendlela engekho emthethweni soke kufukule yikho mbona khona ukuthi uhulumende kusuke kwaba lobugxamu ngoba ukuthi bekumele ukuthi ngabe amapholisa abamisa kudala laba bantu ababemba endaweni elezakhiwo ngoba akumelanga ukuthi ngabe bayemba khonapho kodwa ke ngenxa yokuthi kwesesikhathi umthetho uyasuka uyekethiswe asesibona sokuvela ingozi nanku futhi ugcina ungasakwazi lanxa uhamba egangeni ukuthi uyahamba kumbe uthi utumile uzosokudilikela la udilikele ngoba sebembe bayemba ngaphansi lapha bachiya konakele.
Kungenziwani ukwenqabela ingozi efana lale ukusasa?
Ingozi efana lale inqabtshelwa ngokuthi kuqiniswe ezomthetho amagorokoza abotshwe nxa begebha endaweni ezingekho emthethweni yikho esingenqabela khona then lakhona okho abakufakileyo kube lama surveillance kubonakale lapho okwenzakala khona imisebenzi engekho emthethweni enjengeyokwemba endaweni ezingekho emthethweni ngaphansi kwezakhiwo into ezinjengazana lezo so kuqiniswe nje umthetho ukuze kungaphindi kube labanye lezi leyindlu etholakala isidilikela aba okorogweja begebhe ngaphansi kwayo.
Alo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ingcwethi ecubungula ezombusazwe kunye lomkhathi obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Ivandla le-EFF Zimbabwe lithi okwehlula ukutshengisela iZimbabwe okufana lokwenziwe kwele South Africa ukuthi amabandla aphikisayo asetshenziswa ngabamazwe angentshonalanga. Lokhu kulandela ukutshengisela kwenzakale kwele South Africa ngomvulo. Sixoxe lomkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe umnumzana Innocent Ndivali saqala ngokumbuza ukuthi ubona ingani ukutshengisela kwebandla le-EFF kwele South Africa kwaphumelela na.
Kuphumelele ngoba ungakhangela ama businesses they listened to what uJulius Malema le EFF advised them to do ukuthi bevale ngoba kulokutshengisela okukhulu okokuthi kuzamisa ilizwe and kwenza ke sibonile sibili EFF igcwele yonke indawo and as thina esikuchoyo ukuthi EFF ayisiyo nto ye South Africa kuphela yinto ye Africa jikelele kule EFF eZimbabwe kule EFF eMalawi le EFF eLesotho kule EFF eSwaziland le EFF eNamibia kule EFF eLiberia le EFF eMalawi kule EFF indawo yonke nje so hayi sithabile kakhulu ngokuphumelela owenzekele ukujengisela eLokuzen eSouth Africa si very very excited
siyabona ukubana izikhalazo zabo ziphose zihambelane lezikhalazo zika ulo eZimbabwe ukusilela kwamandla kagetsi lokunye okunjalo ubona ungani ukujengisela okwenziwe eSouth Africa kungenzakala yini eZimbabwe kuphumelele ngezinga elifanayo.
Ye isituation yeZimbabwe leSouth Africa phose iyahambelana njoba likwazi ukuthi thina EFF sibeliever kubodaless Africa thina ama problems awe Africa nje afanana indawo zonke nje jikelele Africa utshengisela lokho okwenzakala eSouth Africa sokungenzakala eZimbabwe ngoba yebo ye igethi alikho imsebenzi ayikho and kule problem yokuthi vele icorruption inengi kakhulu eZimbabwe. Icorruption yinto okufuze silwe layo sibili, kube yinto okufuze ukuthi sikhangelisise. Le education, free quality education, yinto okufuze ukuthi engabe abantu bayithola for free. So kungenzakala kodwa ama shutdowns esike sawabona eZimbabwe, ama shutdowns aled ngama political parties esithi ngama imperialist forces, ama parties angasebenzeli Zimbabwe but asebenzela amanye amazwe, ama parties angekho very much interested in changing impilo zabantu kodwa ukutshintsha impilo zabo lokuthi bebe besenzela amanye amazwe anjabo America labo Britain kodwa kungani bona bayenzela abantu beseZimbabwe. So nxa kuyukuthi it's a genuine conversation le government in place ukuthi abantu betshengisele ukuze betshengise igovernment ukuthi hayi, we are not happy with this. So kungenzakala kodwa ukwenzakala kwakhona ayisikho lokho esike sakubona eZimbabwe. Thina njenge EFF we are very clear ukuthi nxa singakwenza khonokho kuyabe kufuze ukuthi siyenze khonokho inotice, sibe able to get that go ahead from the police ukuze bebekwazi ukuthi sizameke ngashuwa njani ukuthi we protect impilo zabantu, we protect the property, but at the same time we ensure ukuthi our voice are heard, ukuthi i-conversation le government izwakale.
Hello ke ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le EFF Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu ele zimlife.com lilodaba lokuthi uhulumende uthi uzanikeza ele Malawi umumbo oyisindo samathani azinkulungwane ezingamachumi alithumi 10,000 tons. Lokhu kulandela isicelo sikamongameli Lazarus Chakwera wele Malawi ngenxa yezulu lesiphepho elabulala abantu abedlula inkulungwane ezine. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi izakhamizi zemahatshula kobulawayo lezihambi nje mahlayana zizincedile ngamafutha okupheka abekade echitheka emoteni enkulu i-truck enyomuke itanka lawela eceleni komgwaqo emgwaqweni oya kobulawayo uvela eHarare. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, ndizani wasakazi bethu. Yona indaba yeZimbabwe yama-elections iyadida le, ngoba induna leyethwa ngofortune Charumbira sikuyaphuma sithi mnangako luchamisa ngabantu banye ngamazezuru bonke kumele bebambisana umbuso. Madoda, thina ngapha emathebheni sazihloko sitshayana amakhanda sithi yesikukhiphi izanu kathi mnangako luchamisa balala bonke emahoteleni ngale ngapha nalelishe lokho litshayana amakhanda sithi zanu sayikhipha zanu sayikhipha awula sazane ephumayo la abantu wani okungabantu lapha kuzoropa thina ukuthi kuzogqhayisa abantu bakibo ngapha emathebuleni kuthatha umhlaba kuqhubuza yonke inoto engapha kithi emathebuleni. Hayi, laba ndasabathembi nobabili mina ngakhulushamisa abathembakalanga laba abantu impela. Hayi, ngibonani bazodlala ngabantu bakithi emandebeleni labo ngoba vele imsebenzi into yonke eseZimbabwe iphethe yibabantu bempumalanga. So bakwathi ezilonge yonke into bayiphethe bona, hayi vele bazaphila mnani. So mna mbonani iplani MRP right kakhulu ukuthi siphume eZimbabwe out, siyela mhlobo lo wodwa lo ngoba vele sikhele nzima umhlobo lo. Hayi, sifuna ukuphuma eZimbabwe phambili MRP 2023 kuten MRP councillors ama MP ama mayor konke kube ekumthwaka izaphwa izaphela yafa kutala sayibona ukuthi yenzani
TQ7 vuka njani njani thoka zomuhle hayi mina kagwalezani yakhele labangani bathi ziduna le lama church leaders lawa abanika izimota nezimali beloke berobha abantu ukuthi izami yakhululekise abavotelani bona voto thina manje sesisi njengabantu abatsha sesifuna ukutsha manje sizovotela i-TCC khathele ngamachegu lezawukazi lezi esezifuna sezilupheli umgaba azofele embusweni wafulana impilo zabantu abatshayo eziningi kakhulu kusem la enalo khona manje ngiyabonga okhuluma ngodawu 263 uMasenga
sanibonani sanibonani kustudio 7 okhuluma uJay Moyo ngibulisa abasakazi bonke abasilethela indaba ezinhle indaba zeqiniso mina bengicela ukuthi like lingivuzele kuma youth ase ayezamtf ukuthi ayazi na imali yaseZimbabwe imali yayile $5 yabantu abagigayo lempondo enhlanzi na ukuthi ilizwe linjani ngesikhathi leso ngoba manje basikhiphela amabhiliyoni lama trillioni ukwehluleka kweZimbabwe hayi siyacela ukuthi beke benze okungcono
Studio 7 siyabonga bantu siyabonga indaba esikhuphela zona ezifihlakeleyo akula msakazo ozikhuphayo khona lapha eAfrika ezinjengalezi elizikhuluma njengale Al Jazeera izanqonula amanye amadoda noma ungebandla lakhona olilandela lelibandla lezana uyaba nenhloni ngoba uma bezakubaveza ubutsotsi babo bonke ababenzayo busela ababenzayo singabaya ngakunje imigwaqo ibolile akula manzi akula gesi bazidlela kodwa imali banenkalakatha zamasolo ezindlini zabo bale mgodi bagejelwa amafoni ngikuveze ayikuvezi Al Jazeera ngandiphindele ibaveze bekhuluma ba siyabonga kakhulu siyazithi lizosenzela
sanibonani bantu bakhethile njani ngezindawo hayi mina nginesimanga esikhulu kakhulu kathi abantu bakhethi esindebeleni abakhampeni yini emashonalini abantu bakhethi esindebeleni abafiki yini emashonalini ngoba moto yabheka sibona the most usenza isithombe amashona ekuthanile emathebeleni isithombe sisendwa njalo amashona ekuthanile emathebeleni asikaze sibone izithombe zabantu besindebeleni ziphostwa amashona ekuthanile endebeleni Kristen Vista skazi sikubone angazi kumbe ngiyalahleka kumbe yini engazibonile kodwa kuhle kukhona okunomthetho ma zingakazi zibone izithombe zomuntu esindebeleni esiharale khona likhambena kumbe kabafiki kumbe kabavunyele ukufika kodwa emathebeleni bayafika bafika njani emathebeleni yasemsebenzini lapha ubona kusebenza ishona kuphela ebholeni kudlala amashona kuphela angithi yobona ithini amandebele yinto esiwancenga ugawulela ugawula sikazi sithole isizwe kuthi sibone izithombe zabo bebuthanile kona le harali ebothi kule nto eroma emsebenzini lapha ezikolo kuthathwa bona kuphela indawo yonke mhlaba wonke kugcwele bona kuphela wasingakaze sibone izithombe zabo zikuya from harali zibuthanile bebuthanele umuntu esindebeleni
ye madoda linjani khona ngapho ngaphisa kwezilwandle ye hayi phila ngenkosi yethu eligcine njalo ujesu ngiyalincengela kukristu osezulwini madoda hayi thina sikhonapha ezimbabwe na hamba lohlupho ngize ngabamba umlomo ngaphea ongaphansi hayi izolo ngihle nje lokunye iphutha nje ukuthi bengiyishifoni yami ngani nje ngile phone yami ngani ngithethe ama-pictures amanesi cetitshane lebelizahleka ngize ngizibuze khona kambe kombeni lakhona ngapha likhona kuzokuzilwandle la kumanensi akhona hayi cetitshane yini lapha ezimbabwe la kumanensi izimali zethu esasizisifisa abantu abethu bekhalipwe ngamanensi akusahlukananga lokusenzimayadinta la angibe losifisi ngathi kambe shuwa haya kunzima madoda kunzima ngizwela laba abase-South Africa ncadi bekhona besenza inensing bengazikhohlisa bebuye labo zabangabenza cetshutshani emakilini yokonabo shuwa sinini kanti bazayenzani ngokuya kungumthetho kuya kuyi-order madoda okunye ngokunye ngibe lovalo ngicimezile ngathi kumele ngamboni kuhle ngavula amehlo ngabakhangela ngathi mama le mfila shawutshani madoda asazi ngikhayela abatsha lokhu ezikolweni ukuthi khona befundela kuba ngamanensi bazahlala usipho njalo lokwenze izolo eklinika eklinika le khona pekhes ngiyabonga kodwa igama lami ngusahla isongo ngosupheke
sathibonana sathibonana ngostudio 7 sathibonana into le child abuse le hayi Zimbabwe yoba bethule ngayo especially kakhulu igovernment igovernment iyawungeneli kakhulu because abantwana obuningi babo khonapho abantwana obuningi babo sibila babexotshiwe ezikolo baxotshwe ezikolo abadala abasebenzi bahlezi emakhaya abanamali okubabhadalela ezikolweni uma sebehamba lapha nemgwaqweni besiyathengisa kuzindla zokuthi uthangakalezi mali behambise esikolweni hanje ezimbabwe kunzima abantwana baxotshwe ngathi abantu bakhona ngase bevuke lidlo zamaidmasi isakhulu kakhulu kakhulu ikhaya lifatima lipanando ifatima khonapho baxotshwa daily daily abantwana abadala sebezibeyekita abantu abahambe esikolo ngoba headmaster wangikhona lotho ngungoni lawo ingathi sevukelwe ngamadlozi ngokuxotsha abantwana insuku zonke igovernment ayizama ukukhangela khonapho ikhangele ngikho abantwana bagcina sebethuna emgwaqweni ngabona lo abantu ababedingisa izimvu ase sebeyekele siyo abantwana befatima popa ngoba ama-headmaster angikhona kumbe ngxenye bambise efatima khonaphana engxenye kulishona bafisa ukuthi abantwana besindebeleni lapho bakhangelisise kakhulu babalwana othiwa ngungoni lwana efatima lapho bemkhangelisise kakhulu ngiyabonga xa ivule incwadi yam le xa ivule ngiyabonga sibili wathi ngiyabonga sibili westudio 7 ngiyabonga
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uhulumende wele Melika usechothoze inkulumo ebeziphakathi kukamongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin lomongameli wele China umnumzana Xi Jinping ezenziwe ngomvulo layizolo. Lezi nkulumo zibikwa zicande umhlahlandlela wokuletha ukumiswa kwempi kwele Ukraine. Kodwa umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe eMelika umnumzana Anthony Blinken uthe leli liqhinga nje likaPutin ofuna ukuqhubeka ehluthuna indawo zelizwe le-Ukraine. Uthi inkulumo zikaXi loPutin ziza ngemva kokuba umthethwandaba we-ICC unqume ukuba uPutin kumele abotshelwe amacala okwenza umbhuqazwe kwele-Ukraine. Ukuhlaziya lolu daba asizweni ingxoxo esiyenze lo mnumzana Mkhululi Ndabambi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
Khanya sebelingiselela okwenziwa ngamaChina njengoba iRussia leChina bekhanya ingani kade beloku ukuzwelana besithi bazadlelana lokwezimpi. Akumangalisi ukuba abeRussia sebesebenzisa izindlela ama-tactic amaChina ngoba ungazukhumbule amaChina yiyo ebekade senza njalo indizamchina zaseMelika. Ikhona indizamchina yeMelika eyake yaforswa ukuthi yehle eChina kanye amaChina abachayeli bendizamchina beChina befike bayigudla eMelika okwagcina indizamchina abeChina besithi hayi i-crew yendizamchina ingahamba kodwa indizamchina ingasala ibasala nethemba beyigobla kanye lapha khanya ukuthi beyigudla i-drone le khanya balingiselela kuona lawa ama-tactics kodwa umahluko lapha yikuthi i-drone le is unmanned akula pilot obakade ezabadubula bhekhi ngabe bekulo pilot phakathi bemgudla njalo ngabe udubulile kodwa labo benze njalo bekwazi ukuthi akula pilot lokhu yikuphomba ukudle phana nje ukugudlana njalo bayatsho ukuba kwenzakale ku-international waters akula ofike kwenzakala phezu kweterritory yomunye kubisweyo influence iRussia yiyo nje phomba ukuthi kuseduze kodwa is clear ukuba into eyenzakale ku-international waters and bayatsho ukuthi abeMelika akuqali into ehlala isenzakala.
Wona amabutho akwele Russia angaba enze isihluku lesi ukuthi ayabethunyiwe na kumbe bathi ubuchapha nje babachayeli bona labo ababili.
Impi yesithathu yomhlaba jikelele ingabe isiseduze kodwa lesi sehlakalo angisiboni kuyisehlakalo sokuthi yiso esingaba yisizathu kodwa lakho singakwazi okungakhlophi izinto njengobana izikhali nje ziduma kangaka. Kodwa lapha akula sosha elilimeleyo, amaRussia lawo athe ekhangela abona ukuthi kulo mtshina nje abangawudlalisa. Loku okunye singathi ngama-mind games, ngama-psych games, amaChina lawo ayesekwenza lokhu. Kodwa lapha amaRussia abone nje itoy izihambela, athi mana sizithathele.
Hello ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi olandela izembusazwe welemelika. Ube khuluma ekhona pha kwelemelika singakagqibike uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uhulumende uthi useze wakhweza iholo lababalisi ngokuphindwe kabili kwingxenye yabo yeholo abalithola ngedola leZimbabwe, njengezinye izisebenzi zakhe ezithole iholo likhuphukile ngeviki edluleyo. Uhulumende uthi ikhansili yekhwekhwe iza kwakha isikolo esitsha kulandela ingozi yenzakale eGlobe and Phoenix Primary School. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingaya ku-www.voaindebele.com. Siyadibana njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Igama ngu-Chris Gande.